amatopsi ngathi mbe izitolo eziningi bangabe bebethengisa into zabo ngemali yeZimbabwe singathena leyi bond esetshenziswayo, kodwa imidongo yabo bona abayigcinileyo ngeyama-US dollar. So isikhathi esiningi i-rate ingatshintsha kwi-black market lapha kumbe khona banebhenki uzabona ukuthi izinto lazo ziyakhwela. So into ziyakhwela nsuku zonke, kungaba yithukela, kungaba yinyama, kungaba yifiweli, into zigcina zikhwela nsuku zonke. Isinkwa sinjalo siyashota lapho sithola khona sengizuthi $5, $6. Ibhanzi lakhona nalo liyabelikhwelile. So izinto eZimbabwe ziyazi lokho zikhuphuka, okwenza abantu abaningi bengenelisi ukuthi bethole nje ukudla ngathi amamilioni amathathu ngelanga, ngoba into ziyazi lokho zikhwela, kukani inkolo yabantu ayikhwele.
Bakhona yini abathengisayo ngedola leMelika lemali yakwamanye amazwe abayamukela ezandleni kumbe baguqula intengo njalo nje kuphela?
Hayi, solo lapho abantu bayathengisa ngemali yakuleli lizwe, but abakwenzayo izithi nje baguqina intengo nxa into yakuyi-$3 iyayithengisa nge-$6 njalo njalo. So intengo ningathi amadola yeAmerika bayathathi, kodwa intengo iyabikitshengisela nje ukuthi hayi into leyo lokhu ithengiswa ngama-US dollar, wena ubhadala ngemali yakuleyo.
Ibhanga elikhulu lelizwe sizwa kuthiwa seliqalisile ukumemezela ukuphenduka kwedola leZimbabwe, abantu bathini ngalokho?
Singathi ngokuletha ukuthi mhlaka 2014 beze bethi khona abantu sebezaqala ukufuna ukusebenzisa idola leZimbabwe, kwade kwatshengisela ukuthi iZimbabwe idola siphendukile. So abantu nje sebekujwayele ukuthi ke zingaba khona, sebekhangelele nje ukuthi intengo leyo izakhwela kuze kufike ngathi. Abanye besesabela ukuthi kungafika ke lapho ekwakufika khona ngo-2000, sigcina sibuyisela futhi back ukuthi abantu sebesebenzisa izimali zakwamanye amazwe.
Abe-ZCT News esike sezwa bekhuluma ngokutshengisela ezitaladeni phezu kokukhwela mahlayana kwentengo yezinto. UZulu ulawo yini umdlandla wokutshengisela kumbe wesaba okuke kwenzakala ngozibandlela?
Ukutshengisela kweZimbabwe kuyahlupha kakhulu ngoba iningi labantu livele kalisebenzi. Abantu nje abaziphilela ngokuthengisa ema-flea market langaphi langaphi. Izisebenzi zona zilutshwana kakhulu. Abaningi abantu abasebenzayo ngabantu abasebenza kuhulumente esithi ngama-civil servants. And isikhathi esiningi zathetha ama-civil servants wona vele kahambi kwi-strike isikhathi esiningi. So ukutshengisela kuba khona nokuthi abantu bahlale ezindlini. Nxa ikakhulu abantu bemijova abangathi kuyona hhayi thina intengo yamafutha asisayenelisi sizamisa imota zethu, yiko lapho othola khona abantu bengasayi emsebenzini babenelisi. So nyake ngize abantu bezesithi bethi bazatshengisela, but abone ukuphumelela ngoba iningi labantu livele kalisebenzi.